I-election series yethu iqhubeka kuhle kakhulu mfoka Dube. Izolo besisemaswingo lapha te kulama political parties. Sisuka lapha siyabhoda, sishaya umbhodazwe, siyasuka siye eGwanda, sisuke siye eMatopo, siye Plumtree, siye eLupane, siye kubo Cholocho. Sihamba nje indawo zonke lezi, sihlangana lalabo esingathi sokuthiwa ngama-candidates asebeyiwo asebebekiwa ngamabandla atshiyeneyo, ukuthi bahlangane labantu, batshela abantu ukuthi ikwini abakumele.
Sizwa njalo ukuthi lisebenzelana lezakhamizi ukuthi libe litshintshana nje khonokho abakubonayo, kuhamba njani?
Lohlelo lwethu engathi singaluthi ngolwama-community witnesses. Njengoba sesiphinde njalo salontsha kumbe sasungula iphepha lethu i-weekly ekuthiwa i-The Agenda newsletter. Inyuzetha yethu leyi ikhipha imbiko emayelana ngokuthi kuhamba njani ngezokhetho kumbe ngezamalungiselelo okhetho endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Sisebenzisana lomphakathi uzulu wonke nje jikelele esibabiza ngokuthi ngama-community witnesses, ukuthi yibo abahlala kulezo ndawo bayawitnessa kumbe bayabona bayafakaza okwenzakala emphakathini yabo. Sile njongo yokuthi njengenhlanganiso lathi siphatheke ekuthini senze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi lokugcilana.
Kodwa ubonazani luhamba njani uhlelo lwendlololo?
Luhamba kuhle kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezingafinyelelwa kalula yilaba onozindaba sithina silakho ukuzifinyelela. Ezenzakala kuthiwa zenziwe emnyameni, ezinye zenzakala kuthiwa zenzakala ekufihlakaleni. Siyenelisa ukuthi sizifinyelele lezo, sizilethe abantu bazazi, njalo laba abazenzayo besabe bethuke uze sebesifonela kumbuze sebeqalisa ukukhonona ukuthi bakhona abathengisi lapha, okuyinto esinanzelela ukuthi udlakela lokuthontshwa kwama-election lokungahambi kuhle kwezinto kwandisa ukwenziwa ngoba onozindaba kumbe ezezindaba kazifinyeleli kwezinye indawo zelizwe lapho esingathi kukomnyama bambile lapho amanye ama-politicians azenzela santana.